kukanya lapha uhulumende uhulumende wethu usejahe ukulungisisa izinto zesithombe lesi esikambuyami nehanda 40 years ye kanti kungathi babe ngenzi ngakho okokuqala siyazi ukuthi umnanga kwawuza ukuthi hayi le second republic bayenza izinto ngezinto ezitshiyeneyo hathi thina sithi khona lokhu yipoliticking umnanga kwa uthina wanqoba ukhetho ngo-2018 enqotshiswa ukuthi abantu abaningi bamvotile ngoba bathi bekwazi ukuthi imigaba isihambile okwakhathesi uzulu wezimbabwe sebonile ukuthi uhulumende lo we-second republic vele kafike kedluli i-first republic singathi khona ungaba e-western i-first republic so lokho kokugidigijima sebephitheka sebesenza okobuya mnyanda lokhu kuyatshengisela ukuthi vele izanup f labo umnanga khona yi-cult movement ngabantu abenza okwamadlozi okungencedi lutho okwamadlozi okungaimpumeleli akula tourism i-tourism yesiteji bakithi umuntu engasuka e-London esithi yena uzezimbabwe ukuthi uzohlala e-Sheraton ebhadalela ukuthi azobona isteju idoli kambuya nehanda lokhu angibona ukuthi kuzanceda lutho yikudlalisa imali yikudlalisa isikhathi ngama-diversionary tactics sokuthi uhulumende kezanup f wehluleka ulokhu sehluleka uzabe lokhu sehluleka lokho kuba sixotshana lezi thombi akuncedi lutho
ke sikhangele ezomnotho welizwe siyabona ukubana izulu line kahle okokuthi singabona na umnotho welizwe usiba nganeno lomnyaka
le liqiniso ukuthi lo nyaka kube le nala abantu abavunayo baningi jikelele ye okwenzakalayo ukuthi kuthi ukuthi i-food security iba ngcono ngenxa yokuthi uzulu kasuze athembe ukuthi athengelwe ukudla ngohulumende kodwa okufanele kwenzakale khathesi esingathi ngesikhiwa i-agricultural value chain ama-industry lana esebenzisa izinto ezilinywayo fanele aqiniswe ngokuthi imali ebhadalayo eye-capital expenditure i-interest ebhadalayo nxa bethenga imitshina yabo kumbe nxa be-order ama-raw materials abo kakube lama-charges ama-rates aphansi ukwenzela ukuthi sibanikeze ithuba lokuthi nxa kule nala labo ama-industry abo aphakame i-industrialization eqondane le-agribusiness okwesibili ukuthi nxa kule nala abalimayo abaningi abahambisa umumbu kuyathengisa kabavunyelwe ukuthengisa umumbu wabo izithelo zabo emsikeni ovulekileyo i-open market ye i-GMB khona kodwa i-GMB yimonopoli ezanup f kabakwanisi ukuthi babe benika abalimi imali ehambelana lalokho abakufakileyo enhlabathini so ukuthi ukwenzela ukuthi sibe lezithelo eziqinileyo ku-agricultural season enhle le ngakube le open market i-agricultural market yakhona kayibe kayivuleke emsikeni ukuze abalimi bathengise umumbo wabo ngemali ekhangelelwa ngumsika ovulekileyo i-GMB ngabala budget yokuthi bakwanise ukubhadala abalimi nxa abalimi bengasabhadalwanga ngesikhathi ama-input abo alonyaka azahlupha ukuzuza.